Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Abezomkhathi bazisa ukuba kuza kuba lezulu lesiqotho elilolaka kusukela lamuhla kusiyafika ngolwesihlanu. Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi abeZimbabwe kabehlukane lokuzisikela ehwahweni kudaba lokunqoba kweqembu labo elamabhokobhoko emdlalweni we-rugby.
Yebo bakandi kuyinto eyisimanga njalo eyangisayo ukuthi ungatshela umuntu ukuthi angaze athabela ilokhu zenindaba zomizwe emidlalo.
Ukukhethwa kwomholi webutho uGeneral Valerio Sibanda ukuthi abe lilunga ledale lezanu PF ele Politburo kudala inkulumo.
UValerio ukwenzi ukomanda weZipra and then ukomanda weArmy eZimbabwe wavela wasuka yena ehanjiswa yipolitics akazenge applyele ukungena esisotsheni.
Ukuncitshwa intatheli izindaba ezizimeleyo ezibalisa ezeStudio 7 imvumo yokungena emhlanganweni webandla lezanu PF kusolwa ngabanengi.
Kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva lapho sikhangele ukuhanjiswa kwembiko masikhangele izanu PF libandla ibusayo okutsho ukuthi konke okwenzakala kuzanu PF lokuthinta impilo kazulu.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abezomkhathi bazise ukuba kuza kuna izulu elilolaka elilesiqotho lombane kusukela lamuhla kuze kuyefika olwesithathu olwesihlanu. Lolugatsha luthi izigaba ezizatshaywa kakhulu lizulu leli lizibalisa kobulawayo eMathebeleland South Maswingo leManicaland. Bathi ngaleso sikhathi abantu kumele balimuke umoya olakho ukuquphuna izihlahla lokuphakamisa uphahla lwezindlu. Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi abeZimbabwe kabehlukane lokuzisikela ehwahweni kudaba lokunqoba kweqembu labo emdlalweni we-rugby. Iqembu le-Springbok kumbe amabhokobhoko liphakamise inkezo ye-World Cup rugby ngomgqibelo ngemva kokunqoba iqembu le-New Zealand. Ukuthatha inkezo le ngokwesine ukwebandla lamabhokobhoko. Ukunqoba lokhu kubangele ukuthi abeZimbabwe abaningi bahalalise leli qembu abanye begqoke umbala wehembe zaleli qembu. Umongameli Emerson Mnangagwa laye uchayile ihlombe leli qembu. Kodwa ezinye izizalwane zakwele South Africa ezibalisa umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Musi Maimane zithi abeZimbabwe abehlukane lokuhalalisa iqembu labo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo bakandi kuyinto eyisimanga njalo eyangisayo ukuthi ungatshela umuntu ukuthi angaze athabela ilokhu zenindaba zomizwe emidlalo. Imidlalo le kukhona ibhora kulabo cricket kulabo rugby kuhleziwe nje kahle kuphilwa okwabantu ongasikho kwelokhu ze esikubona kusenzakala kwezeganga. Umuntu ukhululekile ukusekela noma yi-India noma yini. Kodwa ke lokhu ke sikuzwayo okweSouth Africa kutshengisa kakhulu ukuthi umuntu weZimbabwe usekhangelelwa phansi okunganani ngendaba yezombusazwe weZimbabwe. Umuntu weZimbabwe sesenziwa inoma yini noma yini njengasetshenziswa ukuthi ke tshengiswe ukungabi yilutho esokusenzakala. Kuyadanisa kakhulu lokho. Kodwa sazi ukuthi umuntu ukhululekile ukusekela inoma yiliphi iqembu, ngaba yibhora ngaba yini abantu abanye basekela Kaizer Chiefs o Pirates siyasekela England ibhola khona phansi so ke hayi kuyayangisa kakhulu lo singabantu abamnyama
kungaba kubangelwa yini ukuthi abe South Africa babe lombono onjalo
iye kubangelwa ikakhulu ngezombusazwe weZimbabwe esezenza kwafa lo mnotho weZimbabwe kwagcina kulabantu beZimbabwe abaningi kakhulu eSouth Africa so sokusiba ukuthi nje noma yithutshane linganani nje lincane elokuthi umuntu weZimbabwe ehliswe isithunzi sakhe sokusetshenziswa khona umuntu weZimbabwe akafuneki ukubonakala engathi ujabulile kumele ahlale danile so nxa ujabula wena ngokwemidlalo sokumele bakutshele ukuthi hayi ungaze wajabula udlule abakhona indaba lingabile yenu iteam elizayijabulela ngendlela ezinjalo so kuyinto embi kakhulu leyo babugande ngendlela engikubona ngayo umuntu omnyama usekhangeleka njengesichibi ikakhulu umuntu omnyama owayeseZimbabwe ngikubona kuyinto engalabuntu ngamanyamazi
lona eleZimbabwe ubona kungani lingazinuki amakhwapha lalo lithuthukise imidlalo yalo ukuze lalo linqobe
iye eleZimbabwe likhatshana kakhulu ekutheni lithuthuke baba uGandhi ngendaba ezezomnotho umnotho elizwe udilike kakhulu vele nje nxa ungacabanga ngokuthi kuze kube le team noma ngebhora ngo tennis yini vele kakukho ngoba izinto zonke lezi zemidlalo zifuna ukuthi zakhiwe kusukela phansi lokho kuthiwa yi grassroots development ukuthi kusukele phansi kuthathwa abantwana abancane badlale kuze kuye emathimi namakhulu kufuneka imali ilizwe kalila imali kwehluleka izinto nje ezinjenge basic njengamanzi ilizwe nxa kungalamanzi ongawanatha kungela kudla ongakudla so kuba nzima kakhulu kuyabe kuswelekile ukuthi kulungise zombusazo ipolicy yeZimbabwe ilunge umnotho uvuke kodwa ke konke lokho mina lawe siyazi ukuthi ithemba lakho alikho loba nje ukuzama kuba yikuthela idada ngamanzi siyabonga
hayi lathi siyabonga ngomnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ukukhethwa kwamholi webutho uGeneral Valerio Sibanda ukuthi abe lilunga ledale lezanu PF lePolitbiro kudale inkulumo ukukhethwa kukaSibanda kubangela ukuthi abanye bathi kuza kubanzima ukuthi kungene elinye ibandla embusweni ngoba umkhokheli webutho engwebandla lezanu PF sixoxele walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ya uSibanda kuphiwa kwakhe iposition leyo umbisikhundla ukuthi bekhona ku Politbureau kuzana uPF epartini at political party level ye imbono iyehlukene iconstitution yona ngokwayo guys engilandelwe right from 1980 kubunjwa igugu round kusiyabizwa laba abantu laba kuthiwa ngama North Korea that was not followed into yokuqala okwesibili iconstitution elizwe ise document elabe kuvunyelwane khona ngalabo babe bevumelana kukho kanti ngalesi sikhathi lesi le second republic kumbe new dispensation balendlela zabo abangena ngazo labo ezehlukeneyo ngendlela angena ngazo uRobert Mugabe upresident wokuqala elizweni ngitsho sivela empini hayi wokuqala kubaliso umzorewa so khona laphana it depends ukuthi khona omunye uvele ukholo lwakhe lungapi maybe second republic le kumbe singathi i second dispensation le ingabe ilandela maybe Chinese Cuba whatsoever okungaphandle ngale okungasikho okuvele kungokwekhaya a homegrown culture and constitution so la lakho bawe kubone ngathi kuyinto efaneleyo. Kuyafanana nje lebantwana bezikolo iGrade 7 iyacina la ingasabhala ama exams kade sibabhalile kwathi khona bengayi ku holiday. So konke khona khala vele kakukho ku constitution. Iishwe khona kuphela ukuthi khona abantu babona kuphi okungathi kungcono kubo for a manageable purposes. So uValerio ke ugwenzi commander we Zipra and then commander we army eZimbabwe wavela wasuka yena ehanjiswa ipolitics akazenge applyele ukungena esisotsheni. So that document does not hold any water ngoba vele yena utrainwe engaphansi kwepolitics for a politically issue or settlement in the country.
Manje nga singakhangela ukubana kungene elinye ibandla elithatha intambo zombuso akusoze na kube lodubo
enyi part ezangena lapha ingaba khona kodwa ke for the time being gayikho leyo part okwakhathesi sikhangelela ngama-calibers angikhona ama-political parties but in general akusoze kumphambanise laphana uValerio ngobana abantu laba nxa bengena laye nalozangena uzakwanisa laye ukufika laphana efake yakhe imithetho kodwa ke nxa kuyikuthi khona izaphu engangena its under revolution liyana movement nama-liberators njengoba kathe sibalo councilor woyedwa ngale matoko akusoze kubakhathazi lokhu. There is nothing that they will change ngoba labo babe benefita kukhona lokhu. So that iziqondiso zokuthi ama aims and objectives of the armed struggle ayemi njani laba abantu babe beappointwa befakwa laphana benzela ukuthi khona ama-political parties lawo kumbe iparty enjenge-ruling party leyi ingaphumi kuzinqumo lenhloso e-liberation movement. So ama-aims and objectives of the armed struggle nxa yena uValerio ekhona laphana esephulwa yena nguye abe wrong ngoba yabe sevumelana lokuthi abantu besuke endleleni enhlosweni yokuthi vele abantu babesiyakudingani egangeni belelo lizwe. So nxa bekhona khona laphana njengalokhu abakwenzileyo kurayithi lokuya lo ozangena la uzabhenefitha asoze kumkhathazi ngoba uzabetshela ukuthi khona lokhu lalokhu uyabe usuphumile endleleni ye-revolution. So uzabhenefitha loyo muntu kumbe leyo party. Okuqakathekile elizweni kayisizo zikhundla yikuthi abantu bethole inani labo abalifunayo izinto ezifunwa ngabantu khathesi bakhangeleleni abantu. Ngitshayela ihlombe ngumbono wakhe lowawenzileyo ukuthi khona uValerio kabe khona laphana phansi kwakhe kwenzela ukuthi bengaphumi esiporweni sesizwe.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi enkululeko ekuvuyo leZebra obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Ukuncitsha intatheli izindaba ezizimeleyo ezivalisa leStudio 7 imvumo yokungena emhlanganweni webandla leZanu PF kusolwa ngabanengi. Lumhlangano wenzelwe edolobheni leGweru ngomgqibelo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu ongomunye wentatheli izindaba ezincitshwe imvumo eseGweru.
Intatheli izindaba ezalisiweyo zikhala ngokuthi bezilobele incwadi abezanu PF yokuthi zivunyelwe ukuyathapha izindaba kulumhlangano kusese lesikhathi zathenjiswa ukuyithola kodwa izolo zangayitholiswa imvumo. Intatheli izindaba uMandla Chuma uyasola okwenziwe ngabezanu PF.
Ngitokwalela kwentatheli izindaba ukuthi nizikhave conference yezanu PF kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva lapho sikhangele ukuhanjiswa kwembiko. Uma sikhangele izanu PF libandla elibusayo okusho ukuthi konke okwenzakala kuzanu PF kulokuthinta impilo kazulu.
Umnumzana Benny Moyo isakhamuza kobulawayo uvumelane lo Chuma.
Media ezenqatshelwa ukungena kulo mhlangano yasethusa yasimangalisa andithi uhulumende lo mthetho owe access to information.
Isikhulumi samapolisa iZimbabwe Republic Police uInspector Paul Nyati ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo emhlanganweni wokuhlaziya ubudlelwano bamapolisa lentatheli izindaba naye usole ukuvinjwa kokufakelwa imigoqo kwentatheli izindaba.
Sikhambe siyo enza interaction kumbe engagement lamabandla ahlanganisela Ministry of Information, Publicity and Broadcast Services, ahlanganisela ama political parties ukuthi nxa ama journalists besebenza kumele bananze i media freedom of expression, kumele bananze i safety and security nxa ama journalists besebenza.
Umqondisi wezokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira uchaze ukuba yena ebevumile akasakwazi ukuthi abezomvikela bavimbe njani ukusebenza kwe-VOA.
I've been so busy. I have not found out if the names were removed or there was a mistake in handling of the papers. As soon as I find out, I'll let you know. But I don't think it was removed, per se, because we are finding out that some papers were mishandled. I think with the pressure, people were misplacing things.
Umqondisi ohlangothi olwefazi umnumzana Kudakwashe Musanka laye uyakusola ukuvinjwa kwe-VOA ukuthapha izindaba ngalomhlangano.
Mangele, but ukumangala kwami akusoze kungithole ndawo ngoba angikabikwazi isizathu esiqakathekileyo sokubana why bevalele i-VOA yona isebenza kakuhle kangaka. So kuyamele ukuthi lami ngidingithi sesibele sekwazi ukuthi isizathu sokubana i-Voice of America iyalelwe ngesani.
Obona ngamalungelo entatheli izindaba emisa Zimbabwe unkosazana Helen Sithole usola isenzo sezanu PF ekhuthaza ukuthi intatheli izindaba ziphathwe ngokulinganayo.
Thina njengabemisa asiphathekanga kuhle ngesenzakalo esehlele intatheli izindaba u-Anastasia Ndlovu loKhudzai Musengi. Sithanda ukucebisa iziphathamandla ukuba zikhuthaze njalo ziphathe ngokulinganayo intatheli izindaba, njalo kungabi lokubandlulula kuzo intatheli izindaba njengokutsho kwesisekelo selizwe i-constitution yeZimbabwe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli izindaba ezigoqela omisa imaz i-VMCZ lezinye lazo zikhiphe imibiko yokusola inyathelo elithethwe izanu PF lokwenqabela ukusebenza kwentatheli izindaba ezizimeleyo kulumhlangano zisithi lokhu kwephula amalungelo azo akusahluko 61 lo-62 sesisekelo sombuso. Ingcwethi zomsebenzi okwethulwa kwezindaba zithi ibandla elibusayo aliqalisi ukwenqabela intatheli izindaba ekuqhubeni umsebenzi ngoba ngeviki edluleyo licitshise ezinye zazo izithombe zikamsekeli kamongameli esiwa. Ngoncabakazi uhulumende walela imvumo intatheli izindaba ze-VOA ebezisuka eMelika ukuzothapha izindaba zokhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi kulamalunga ebandla leZanu PF alithumi lasithoba minembili 18 aqotshwe ebandleni leZanu PF ngoba ancintisa kukhetho lwedale lephalamende lamakhansili bezimele. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi idale lephalamende lakwele South Africa selethule umthetho ozakwenza kube licala ukuthi umzali engahambisi umntwana esikolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani basakazi baka Studio 7, siyalibingelela basakazi bethu esibathandayo. Basakazi baka Studio 7, mina ngizakhuluma ngendaba lesisisile yokuthi uchaba ngosemisa abantu. Studio 7, abantu laba abakhulele kobulawayo abahanjiswe kubo le emakhaya le. Ngabe ngabantu abakhuthele kupolitiki abahanjiswe kubo khona laba lapho siyadliwa khona yathola zero. Beqoqa abantu bakube ezigabeni zabo khona emakhaya ukuze sisiwini. Thina ngapha emathebeleni sisiqoqa sivotela iopposition asilankinga lokho kodwa ukuthi sokuzalethwa amashoni kobulawayo hayi abahambe kuwe emakhaya ngalo ukuze bewine okwenza bedliwe khona la ngoba sebefuna ukuzogqaya kobulawayo ukuthi thina sizabusa ngapi bona nxa sesisokubuya abantu bobokuza abahambe beqoqa ogogo babo labangane babo khonale kubo ukuze isisiwine bona laba abafakwayo ngenkani kobulawayo izaluphile iqhubeka ibuza abahambe bemobilize kibo khona ngale izinto zizahamba kahle ngiyabonga Studio 7 sikhuze lalaba abathili nalikhe liyakhethu lohlangothi elubhekayo abakhuzo laba bantu lapho bengazitshela okokwenza linalenza umsebenzi wenu futhi alibhekisa icele lilodi liyabhalansisa amacele wonke lizwe imbono yamacele wonke ukuthi uhamba njani bengazokhuluma nje abanye abantu labanye abantu nje abaphumba ukulandela ngombe ngamashona la akhulele kobulawa yasekwazi asefuna ukuzobhidlisa lo Studio 7 hayi
inde njalo siphinde njalo Studio 7 hayi umuntu akayekeli ukuphushela udoti kuye MRP udoti nguwe wena oqeda ukukhuluma lapho uthi yabahambi kuye MRP MRP yona efuna udoti yona efuna usengezo chabanga don't need usengezo chabanga nento enjengawe isasupportana namaqembu abanye abateke support amaqembu abanye abantu bangakubo yilento yangakini ebizwa zap ne MRP yila ungaya khona uyo yandisa inani ngasijwayele wena mfana wena ngalingi impela usijwayele mfana kithi MRP ilwela ilungelo lomuntu emathebeleleni olamathambo agqitshelwa egatha ibhalago iligion mine yonke negwandi njani labantu abafakwa ilento yenu elokho lingabona ukuthi umngane wenu lo supportela into yani yenu le kuthiwa udliwe udliwe engadliwa ngasent kulinywe kuthiwe mwana mayi thina sithi mtakamama sithi mwana mayi yazini lokho ke uthi thina namakhalanga namatonga nabanye abantu nje umhlobo ongasimhlobo wasempumalanga singabantu abafuna izwi labo sizikhulule hayi lokho sitshelwa yini lapha into okwenza nako sisengezo chaba ngoba kuthenga isilavu kufana nabo mdende
sanibonani basakazi nabalaleli bakaRadio 7 hey mina ngiyazibuza njani ithole impendulo ukuthi ngempela umnankagwa njengepresident ulawo ama-advisor abam-advisory babe im-advisani ngoba ubukeka luba bulahleka njani manje uthatha omkhulu wamabutho umenza ukuthi angene ephathini kanye kutop ezanu PF wenzani khona la ababona ukuthi uphula isisekelo sombuso kuyisofuze sibuswe ngaso asilandele yena ebe nguye osilandele okokuqala ziningi izinto abangam-advisor zona lapha ezidingwa ngabantwana baseZimbabwe esizidinga usuku ngosuku kodwa akukho okwenzakalayo kodwa ungabona sokunje kukhona ukunuka santungwana kuyiphathi yabo angithi vele bajayele ukureachana bareach umgabe besebenzisa yena omkhulu wamasotsha kukhona okunuka santungwana khona phaa kuzavela noma yinini kuzavela kuzani amina mbona ukuthi umnankagwa ngempela ngempela uzayiqeda i-5 years yakhe nalesi esikhundleni sakhe sonsiya hayi uzobe eyindoda impela angazi uyabe senza ngani ngoba izinto ziqhubeka zisiba bhedi to wesi ukudlula ngesikhathi sikamgabe sokuwesi manje
Studio 7 yalibingelela sibonga umsebenzi omkhulu kangabe lisenzela wona ngibe sengena kulindawo siyazwa sibili okukhulunywayo khona lapho bephilisana bephoselana inyoka ephila bebe sebekhohlwa ukuthi abavoti yithi singabavoti sinjalo yithi esikwaziyo ukuthi savota njani so sicela ungakhonfyuza entweni yethu esiyenzileyo ngothando lwethu sicela ukukhontinua ngothando lwethu lapho esikhethe khona sicela ukungaphambulwa asivunyelwe njengabo bonke abavunyelwayo cause esikunanzelelayo ukuthi i-TRPC libali lela-registrar eliyaziwayo emthethweni so siyacela ukuthi lathi sisebenze njengabavunyelwa elizweni singabi sengathi singabantu abangene okungekho emthethweni so kufakwa this and that ukuthi kukhitshwa ama-councillors ethu lama-MPs ethu thina abanye akusiphathana and kakusoze kwafakwa siphatha noma yinini asizondi muntu asizondi bandla sizonda izenzo kuphela yikho esingani kasihambela nda siyabona
Studio 7 livuka njani basakazi labalaleli lonke jikelele umhlaba wonke cela ukuncediswa thina njengabasakhulayo ebubi district kuward 9 emathebeleleni North ngikhandeke into okulensuku ngayiyenza iprogram le siyenza isafa ngesepa but sisebenzisa ingiga lomgigo lesefa siyenza isafa so into leyi sengiyenze labanye bayibona sayibona ukuthi into esebenzayo so sesidinga ukuthi sithole ulwazi olokuthi mase sikwenzile lokho kumuntu kwaba nje ngendlela bengiyenza ngakhona singafaka mithi bani ngoba siyayilungisa sibili ngezitokwane zona lezi eliqeda kugeza ngazo sicela uchaso ukuze sikwanise ukuqhubekela phambili abangafisa ukusithinta bengasithinta enombolweni ezithi 0781032 3414
Studio 7 sibonge indaba elisethulela zwane ezijulile ezimnani ngibuye ngisole kakhulu into eyenziwa nguThabanga kanti uThabanga wayengavula iphathi yakhe esindebeleni emadebeleni north ayekele kachamisa le abantu besishoneni ngoba uletrabhalizi ngeyakhe ingqondo ngeyokuthi uma engawina ma engangena mpela kuparlamentali engene awine abe yipresident ule ngqondo yokuthi amashoni awakhiphayo emashoneni amandebelo ayelethe akavule yakhe iphathi yeke luchamisa wadilize i-MDC khathesi sebuye thunywa futhi sefuna ukuzodilize i-CCC uwaziwa thina simazi asimazi loo Thabanga ngaphuma eceleni lo bhethule wakhe lowo bevuse yabe yabiphathi le besiyekele thina abantu besihloneni kulaye sibona khona ukuthi silokuphila sile mpilo laphakathi kunini sidubeka siya sikula umhlaba thithwa yi-ZANU-PF abuya thengwa yi-ZANU-PF futhi ezodilize i-CCC hhayi kasiyekele mani uyasidaka mani
ivuka njani Studio 7 ivuka njani hhayi ubaba uThabanga umuntu atshengisa ukuthi uyaboni uduru seZimbabwe la utshengisa ungani ufuna ukuzihlenzela okwakhe besikhwameni sakhe hhayi atshengisa ukuthi umuntu omdala atshengisa udu esilukhangileyo lapha wonke umuntu uyalubona esibhedlela kula lutho kulanto kuyabhalelwa kuphela ubhalelwa kuphela ngepheni kubhadwa le mali ezinkalakahle suke lapho siyadinga amaphilisi efamily
Studio 7 Studio 7 linjani basakazi mina engikhulumayo ngijabulani ngisuka koBulawayo ngithi lami ngeke ngifake ubona ukuthi why singake simlalele lo ubaba uThabanga ngoba into zonke azikhulumayo zingani ziyezwakala beku-right ukuthi iZimbabwe irule ngemhlobo yayo njengobana yona injalo nje amaNdebele lawo akazikhethela ababa abantu amanye lawo amanye ezinye endimi lazo zikhona ukuthi zizikhethele ezazo lazo izizwe zazo ngibona ngathi beku-right u-right ubaba lo asimsapoteni ku-CCC asimsapoteni i-CCC CCC libandla labantu libandla labantu singakhethani ngokuthi labana bayini amaNdebele lawo makazirule imihlobo lemihlobo layo izirule njengalokho okwenziwa lapha eSouth Africa ngoba njengobana nje ngikhuluma nginjalo nje ngilapha eSouth Africa ekhaya seZimbabwe ikakhulu ngisensizi siyafuna lathi kubuyele ngasemakhaya siyabonga
sinjani basakazi Studio 7 hatshi thina siphilile mina ngifuna ukukhuluma ngosengezi lophugene laba abantu angazi ukuthi ngabantu abasuka kuliphi Zimbabwe bona bahlezi kuhle bebathenga kahle abantu abayelatshwa kahle abafunda kahle ukuthi ngabantu abahlala ngapha kweZimbabwe wena phugene losenzweni bekelani intweni nale lizwisa ubuhlungu iZimbabwe and namhlanje iZimbabwe iyalizonda ngale yathi iZimbabwe iyalizonda yakwathi sisebenza konke okwenzileyo xa uliNdebele ithi yakwathi inkawu yazalo ihlala esihlahleni kodwa ilanga eliyi-one iyalikhudugatha ebesebenza uzalikhuthi ugatsha lapho-kele liyekele khonokho liwenzayo hloniphani abantu bezimbabwe hloniphani amavotayo hloniphani abantu abakhethwa ngabantu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 Okwezemelika ngamafitshane kubikwa sokuphithizela ngemkhumbi yempi elwandle lweMediterranean kulandela ukuqhamuka kwempi yakwele Israel lebutho leHamas ekuqaleni kwenyanga. Elemelika laqala ngokuthumela umkhumbi omkhulu othiwa USS Gerald Ford othwala indizamtshina zempi ezingamachumi ayisithupha lamabutho azinkulungwane ezifika phose ichumi 9,000. Umholi webutho General Lloyd Austin uthi amabutho eMelika awasoze angenele kumpi ye-Israel kodwa aselwandle ukukhuza amabutho amanye amazwe ukuthi angalokothi angene kumpi ye-Israel leHamas. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi esinye. Nxa lifuna ukuzwa indaba zethu ebulenjini lingaya ku www.voaindebele.com. Zikhona izinye ntambama ngo 7:30.